kwabase Efesi sahluko sesithathu. Ngenxa yalokhu, mina Paulu ngiyisibotshwa sika Kristu Jesu ngenxa yenu lina abezizwe. Uba kambe selizwile ngomsebenzi womusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo ngenxa yenu ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngesambulelo. Njengalokhu sengake ngaloba ngokufitshane. Nxa libala lokhu, lingabona ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu. Imfihlakalo abangayaziswanga abantu ezizukulwaneni ezinye. Njengalokhu isiyambuliwe khathesi kubapostoli bakhe abangcwele labaprofeti ngomoya. Ukuthi abezizwe bayizindlalifa kanye lathi, nokuthi bangumzimba munye kanye lathi, bangabahlanganyeli besithembiso kuKristu Jesu ngevangeli. Mina ngenziwa isikhonzisalo ivangeli ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiyuphiwe ngokusebenza kwamabandla akhe. Mina engimncinyane kulabo bonke abangcwele, ngawuphiwa lowo musa wokuchumayela kwabezizwe ivangeli lenotho kaKristu engelakulinganiswa, lokubakhanyisela bonke abantu ukuthi liyini icebo lemfihlakalo ebifihlwe nguNkulunkulu owadala izinto zonke kusukela ekudatshulweni kwesikhathi. Ukuze ngebandla imibuso lamandla asezulwini yaziswe konke ukuhlakanipha kwaNkulunkulu, lokhu kwakusiya ngecebo elingelakuphela alenza ngoKristu Jesu inkosi yethu, esilesibindi ngaye ukungena kuNkulunkulu ngokukholwa kuye. Ngakho-ke ngiyalicela ukuba lingalahli ithemba ngenxa yezinhlupheko zami ngenxa yenu, ziludumo lwenu. Ngenxa yalokhu ngiguqa ngamadolo kuyise okubizwa ngebizo lakhe lonke usendo olusezulwini lolusemhlabeni, ukuba ngokwenotho yobukhosi bakhe liqiniswe ngamandla ngomoya wakhe enhliziyweni, uKristu ahlale enhliziyweni zenu ngokukholwa. Lokhu silempande lesisekelo othandweni, kalibe lamandla okuqedisisa kanye labo bonke abangcwele ububanzi lobude lokudepha lokutshona kothando lukaKristu, lokulwazi lanxa lusedlula ukwazi konke, ukuze ligcwaliswe ngakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu. Ngakho-ke yena olamandla okwenza okukhulu kakhulu ukwedlula konke esikucelayo lesikunakanayo ngamandla akhe asebenza kithi, kakube kuye udumo ebandleni lakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke kuze kube nini lanini. Amen.